Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Chona njani mtakazomu se ola mugela emoye ni ngomgqibelo mhlaka 15 kuNkwenkwezi 2021 ngontunga milinkomo endabeni zethu lamhlanje.
Siyaqhokoza kakhulu njengabantwana beZimbabwe ngoba kwakuvele kwenziwe umnankagwaba kungekho emthethweni ngoba lubaba besesevile iminyaka yakhe.
Idale le-High Court lithi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamnumzana Luke Malaba njengomahluli omkhulu uChief Justice akukho emthethweni. Ngakho ugatsha lwe-Judicial Service Commission luthi uJustice Elizabeth Gwawunta nguye osephethe lesi sikhundla.
Bazaphanyeka i-appeal, bangaphanyeka i-appeal okuza kwenzakala ukuthi isinqumo sedale le-High Court sizabekwa eceleni okwesikhathi esithize.
Lanxa abalwela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo bethokoza, uhulumende uthi uzaphikisa lesi sinqumo. Abafuya inkukhu enyakatho yeGwanda bakhala ngemikhuhlane abathi isiqede inkukhu zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamnumzana Luke Malaba njengomahluli omkhulu uChief Justice ngumongameli Emmerson Mnangagwa akukho emthethweni. Linkantolo ithi uMalaba ucine ukuba ngumahluli izolo ebusuku lapho afikise khona iminyaka yokuya kumpentsheni engamachumi ayisikhombisa 70 years njengalokho obekuthiwo isisekelo sombuso singakatshintshwa. Ugatsha lwe-Judicial Service Commission luhle lwazisa ukuthi uJustice Elizabeth Gwawunta nguye osephethe isikhundla sikaMalaba okwamanje. Kodwa luthe uhulumende uzaphikisa lesi sinqumo. Udaba lolu luhluzwe ngabahluli be-High Court abathathu, uJustice Happias Shawu, u-Edith Moshore loJustice Irena Charewa ngemva kokuba amagqwetha enhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe kanye lawe-Human Rights NGO Forum ephikise ukuqheliswa kwe-contract kaMalaba ngeminyaka emihlanu. Umnankagwa wenze lokhu ngemva kokuguqula isisekelo sombuso ebesesimupha amandla okwengeza isikhathi sokusebenza kwabahluleli be-Supreme Court kanye labe-Constitutional Court nxa sebefikise isikhathi sempentsheni. Esethula isinqumo lesinamuhla uJustice Shawu uthe umthetho kawuvumi ukuthi uMalaba labanye abahluleli benkantolo zombili baqheliselwe iminyaka yokusebenza ngoba bebesezikhundleni ngesikhathi isisekelo sombuso siguqulwa. Ngokunjalo uzo uthe uMalaba usekumpentsheni kusukela nje ebusuku izolo. Isinqumo lesi sithakazelelwe ngabantu abanengi. Sixoxele gqwetha umnumzana Machoba Nancube.
Isinqumo sedale lalamhlanje isinqumo esihle kakhulu njalo sifuze sanyukelwe ngumuntu wonke ngisho laye uhulumende oqobo. So isinqumo lesi ngibona sikonde kakhulu ngoba ngendlela i-amendment le ebisenziwe ku-constitution bekusemgceke ukuthi ifuze ukuthi benefit ubaba uMalaba, kodwa nxa sekhayeni isekelo somusho sithi lo obese sikhundleni kafuzange abenefite nge extension through the amendment delay.
Ngobani esingakhangelela ukuthi abe ngumahlulo omkhulu omutsha njalo ubona abe Judicial Service Commission abakahulumende balakho yini ukuphikisa isinqumo sanamuhla lesi?
Kunzima ukuthi singathi umahluli ofuza ukuthi angene endaweni kamalaba kungaba ngubani kulobunzima kakhulu ngalesi sikhathi ngenxa yokuthi kufuza ukuthi laba bakhangelwe kulandelwa sona isisekelo sombuso. Kodwa engunanzelela yilokhu abantu singakajabule kakhulu. Ngikhangelele ukuthi iJSC kunye lohulumende ngenxa yendlela ebephikisa ngayo ukuthi bazaphanyeka i-appeal. Bangaphanyeka i-appeal okuza kwenzakala ukuthi isinqumo sedalele High Court sizabekwa eceleni okwesikhathi esithize until i-appeal leyo ingene ukwenziwa isinqumo ngayo. So ke kathesi asike silinde kancane sibone ukuthi kwenzakala.
Umnumzana Machovana Ncube ligweta umsekeli kamkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Tendai Biti ongomunye wamagqwetha aphatheke kudaba lolu uthi bayathokoza. Amazwi kaBiti agcizelelwe lilunga lebandla lakhe umnumzana Edwin Ndlovu.
Siyathokoza kakhulu njengabantwana beZimbabwe ngoba bekuvele kwenziwe umnankagwa bekungekho emthethweni ngoba lubaba besesevile iminyaka yakhe njalo ke umthetho usitsho ukuthi umuntu angayenelisa eminyaka engu-70 angaqhubekeli phambili engujaji ke enkantolo ke enkulu. Yikho ke okwenziwe yikhothi kuyathokozisa kakhulu, kuyinto enhle. Balandele umthetho oyiwo wabhalwa ngabantu ngomnyaka ka-2013 bawuvumelana njalo kureferendum, into ethokozisayo kakhulu leyo.
Abalwela amalungelo lani abamabandla aphikisayo lihlezi likhala ngokuthi imithethwandaba isebenza yeyamele kuZANU-PF. Kodwa nxa sikhangela okwenzakale namuhla singathi lokho kuliqiniso yini?
Yes, yacho thina ukuthi ke izinkantolo lezi ke zithunjiwe ke libandla leZANU-PF ke lohulumende kaMnangagwa. Liqiniso lona lelo, into esingayitshintshiyo yena leyo. Abakwenzileyo ke lokhu lamhlanje ukuthi bafake isinqumo sokuthi ke uMalaba akumelanga ke contract yakhe engezelelwe indlela eyenziwe ngayo kwakukho emthethweni kuyasithokozisa. Ikanti njalo ke yiwona ama-judges ebevele ethwele nzima ngoMalaba nxa abantu balandelela kakhulu ke indaba kalo uJustice Ndebere lo seqothwa umsebenzi uMalaba sithi ehlule ukusebenza ke wakhipha ubufakazi bokuthi bengamajaji bayethuselwa kakhulu ke nguChief Justice, bayatshelwa ukuthi banganiki abantu abathile ibheli kumbe banika abantu abathile ibheli bangenzi lokho kumbe bayenze lokho. So kukhanya lawo amajajizi ke besethwele nzima ngayo lundoda. Ikanti ke sasinanzelela ke ngesikhathi beku-interview amajaji izindlela ayebaphendula ngayo, indlela ayikhulumisana labo ngayo kwakungani umuntu okhuluma labafana bakhe nje abelisa inkomo. Kwakungatshengisi inhlonipho ukuthi ukhuluma labanye obaba labomama abantu abadala abafundeleyo abaqeqetshileyo abangojaji njengaye. Wayebayisa kakhulu ebakhangelela phansi. So ngibona ngani lakho khona lokho kubenze basisa ukuthi balandele umthetho njengomthetho.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla leMDC Alliance. Lanxa ilunga leZANU-PF njalo eligqwetha umnumzana Paul Mangwana yena obesemthethwandaba eyalile ukukhuluma ngalolu daba, ilunga laleli bandla umnumzana Belief Gawule utshele iStudio 7 phambilini kwesinqumo lesi ukuthi umongameli Mnangagwa kumele aphiwe amandla okukhetha umahluli omkhulu njengokufuna kwakhe.
Into yokhona lapha yikuthi uMnankagwa ungabantu, ngoba ngani wakhethwa ngabantu ukuthi uMnankagwa abuse amandla uwathethe ebantwini? uMnankagwa vele umeleni ebe lamandla, ngoba engaswela amandla ebusa uMnankagwa nguye omele abantu. Noma ngoku upresident amandla uyahle wadinga ekubuseni kwakhe ngoba uzayenza njani izinqumo engalamandla uzamthathela njani amandla umuntu omnikile ukuthi kabuse ilizwe usho ningathi ukusizakala ezinye izinqumo ayedinga ngamandla nalawo ukuthi ayenze izinqumo ezibhekane nelizwe
umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU PF ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi wezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele
abantu abaningi kakhulu abakhangele zamalungelo abantu amagqwetha lenhlanganiso ezizimeleyo bezivele zingacabanga ngodaba lokuthi uMnangagwa udecide ukusebenzisa amandla akhe okuthi ebe labameli abaningi eParliament kumbe ngithi besebenza njalo labo Monzora ukuthi beamende uconstitutional number amendment number 2 onguye onike amandla umongameli welizwe ukwenzela ukuthi enelise ukuextenda icontract tika malaba lokuthi ethi khona umuntu oleminyaka eyi-70 uyavunyelwa ukukontinua engujaji ehumbe ngu-chief justice njengomalaba so mbona ngani izindaba ezinhle lezo sikhangelele ukugcinwa kwe-constitution yeZimbabwe lokuthi khona sisalabo abantu esingathi ngama-judges asahlonipha umthetho welizwe kumbe alesibindi sokuthi enze i-judgment enjalo ngoba aso-judgment elula leyo ngoba baphi isana lalokho okufunakala ngumongameli okufuna ngumongameli welizwe kodwa ke mbona ngani benze into enhle ngoba abantu abaningi bebekusola lokho kwenziwe ngumongameli welizwe
uMnangagwa ubona lomphatha njani lolu daba njalo ukukhona yini mhlawumbe singabona ekwenza emthethweni kanye lakuhlangothi lwezombusazwe
Ngiyethemba ukuthi uMnangagwa indaba le ayimphathanga kuhle ngoba the whole issue about amendment number 2 bekuyikuthi enike uMalaba umbe ethole amandla ukuthi extend icontract kaMalaba uMalaba enelise ukuthi ehlale engu-chief justice even though besefikisile iminyaka eyi-70 so definitely lapha khona kathesi bayacabanga labangani bakuthi what can they do legally and what can they do politically ngingabuza amagqwetha amaningi lapho ukuthi bayenelise yini uhulumeni weZimbabwe kumbe Minister of Justice yenelisa yini ukuthi iyaphile i-judgment lay kukhanya ngani baza kuzama kumbe kuyeneliseka kodwa ke kuzaba lama challenges because that means yena uMalaba ngokwakhe basoze yenelise ukuthi ehlale eyilalela indaba le
isinqumo lesi singathi sipha uZulu weZimbabwe ithemba na lokuthi lanxa kungaze kuvunje imithetho emibi uyenelisa ukuyiphikisa emthethwandaba aphumelele
uzananzela ukuthi indaba ka-chief justice le ayisiyo kuphela nje indaba yemthetho emibi kodwa kule politiki phakathi so even amanye it can also be a sign of factionalism within izano ukuthi kuyalwiwa kubanga umbuso ngoba uzacabanga ukuthi i-amendment number 2 le ibuya le clause yokuthi akusela u-running mate u-president uyazikhethela yena u-vice president o-vice president abafunayo so kungaba nje ngeyinye ama-cases nje esuke ya hamba the other way around but siyakwazi ukuthi isikhathi esiningi uhulumende weZimbabwe ujale ukuwina khonapha singazi njalo ukuthi i-appeal yabo izahamba njani bangagcina bewinile
umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo kodwa kulaba ngamachumi amane lane 44 ababanjwe lumkhuhlane asebebhubhile selokhe lomkhuhlane ufike kuleli bayinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1582 labo asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38535 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ithumi lanye 11,585 abahlatshwe esibili bangu 11,636. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 571,460, kuthi asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu
203,781.
Kwenze maphandleni lamhlanje abafuya inkukhu enyakatho yeGwanda bakhala ngemikhuhlane esiqede inkukhu zabo njalo esibangela ukuthi baswele imali yokuziphilisa. Walbert Ncube uyalandisa.
Izakhamizi zithi inkukhu lezi zifa buthumuthumu zonke ezimakhaya ezilethambo eliqinileyo lezezikhiwo ezilethambo elibuthakathaka. Abaningi basola urhulumente besithi ukhanya engazihluphi ngokusekela abafuyi emaphandleni ngemfundiso kanye le mithi yokuvikela inkukhu zabo emkhuhlaneni. Unkosikazi Sibongile Ndlovu oyisakhamuzi enandeni eGwanda North uthi sesiphelile inkukhu esigabeni sabo.
Amasiyani asuke afe wonke, kube khona eminye imikhuhlane nje yenkukhu layo esikube khona. So kwesinye isikhathi wena udoze omunye engadozi kugcine sokusifa lezakho esingakwaziyo ukuthi kumbe kuyabe sokubulaye leziyani ezidoziwe, ngoba abanye bathi ezidoziwe ziyafa. Ezidoziwe lazibe sezisifa ngendaba zokuthi abanye bayalila ukudoza. Ilihluphe esihlangana lalo mayelana lokufuya inkukhu.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi enandeni umnumzana Dennis Moyo othi lanxa inkukhu ziyake zithontiselwe lokho kuqhutshwa ngendlela engaqondanga.
Kuyabuya abantu kuthiwe bona abantu laba abazahamba bethontisela inkukhu. Uthi uyananzelela umuntu abamnika lowo muntu uthi ayithontisela inkukhu yena uvele kafuna ukuthi athontisele zona ezakhe. Njalo lama measurements lawana aphiwayo ukuthi umuntu lowo usebenza just over drop, uthole ukuthi umuntu lwana uphelele at least kumbe ngithi emizini emibili kuphela, le eminye imizi ayinjani awusafikanga. Lesokusithi-ke lezi ezinye inkukhu ezingavasinethwanga sezithelela lezi ezinye inkukhu sezinjani sezifa inkukhu zethu ziphele.
Uthi njalo ngabe urhulumente uyasekela abafuyi benkukhu ukuze benelise ukuziphilisa ngoba ingekho imisebenzi emakhaya.
Uthola uhulumende ubhizi ugijima onikana labantu inkukhu, onika labantu abangela zivaya amabroyila ngingafakwe indawo le emzingwane esikithi, ngathola bebhizani bephiwa ama-150 amabroyila. Kodwa uthole nomuntu wakhonakala zivaya, uthi ngabe uhulumende nguhulumende ozisayo aqale anike abantu izivaya. Siyagwanisa ngasinika izivaya bese sisenelisa ukuzifiyela iinkukhu zethu ezemakhaya, ngoba vele izo iinkukhu ezinjani ezine-production. Le mithi yenkukhu vela siyithole sibila siyithole sibile uhulumende, uthi ema-famasi lapho iyadura.
Umnumzana Lindwe Nkalo isakhamuzi esibona eGwanda North njalo engutshalimana wenhlanganiso yabafuyi benkukhu zesikhiwa eGreen Pastures Livestock Association uthi abafuyi benkukhu kumele basebenzelane ndawonye ukuze bathole inzuzo.
Sesikwanisa ukufuya izinkukhu eziningi okuthi kwesinye isikhathi siyakwanisa ukuthi sibe lama-700 ngenyanga eyodwa. Sesafunda lapho kungathengiselwa khona izinkukhu zethu le marketing department lethu njenge-Green Pastures. Siyathengisa eGwanda, sithengisela kibokhulent, kibo-Afghan butchery lamanye ama-restaurant akhona phana eGwanda.
Unkala uthi bangamathumi amabili kunhlanganiso yabo njalo bayenelisa ukuziphilisa lezimuli zabo ngemali yenkukhu.
Sesikwanisa ukuthi abantwana baye esikolo, ama-school fees basahluphi kuma-members ethu, amabhuku, ama-exercise book bayathenga, ukudla nxa sokuthe kwaba indlala njengalapho esisuka khona bebencediseka kakhulu abazali sibi, ngoba eyokuthi bathengele abantwana imfuphi ilitholakala ngalolu hlelo lokufuya ama-broyila.
Inhlanganiso ezimele e-Hand in Hand iqhube umhlangano labafuyi ngolwesine esibona lapho abaxhumanela bezinye ingatsha ezibona ngokufuya kwenkukhu. Unkosikazi Nami Dube okhangele inhlelo zentuthuko e-Hand in Hand uthi baqhubela umhlangano ukuze abafuyi benelise ukuthola ulwazi ngokugcinwa kwenkukhu ukuze babe lenzuzo lapho bezithengisa.
Injongo yanamuhla e-business indaba sikhangelele ukuthi siqinise ubudlelwane phakathi kwabalimi esisebenza labo kanye labo bonke abaphathelane nokuncedisa ukuthi inkukhu ifuye ize iyovuthwa ithengiswe ekuqineni.
imizamo yokukhulumisana lomnumzana Enathi Mhlonga ongumqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezansi emandebeleni yehlule. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, siya kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula isimo esisemajele.
Kuxela njalo kuchaywa abantu bazichayelwa
ukhanya ngomthetho wakhona ukuthi uma ukhuluma lamagadile kumele uguqe xa ungaguqana bangayekela ukukuthanda lenhlanhla kodwa ubekwazi ukuthi uzazifola intshamo ezomhlabo umhlobo wonke wenhlamo abantu bayachaya into encane ngoba ungaba nomnyama bakungenela bengu-4-5 bechaya bakhashela indlela abafuna ngayo. Ungayendlula kubi, kule ndlela yakhona yokwendlula eselini kuyathanyelwa mhlawumbe nawuthe uthanyela waphambanisa kule ndlela yakhona yokuthanyela. Bangabuza ukuthi ngubani obethanyela la, kuthiwe nguzibani, bakubiza uyachaya. Bengathi bevule iseli, iphuze ukuphuma phandle ukuyaguqa phandle balibale, liyaphuma lichaywa lonke. Vele ngeke sizake ngitsho ukuthi kunezizathu eziqinileyo. Into encane nje ngahambe eyoripotwa ngomunye, oya kunenhlahla lawe ngizwa nokho nxa kuzukuthi bengizaxoxa bakubuze ukuthi wenzeleni lokho. Kunabanye abagula ingqondo kusemkhathi uyarota nje ukuyagesa bangenela bamchaye bayemfake ebhasi egeza khona ngale vulishawa uyachaye sekekubona ngani kunomali ibo vele kumele kwenziwe njalo ukuhlala sesaba.
Wawulobani owebandla lakho babelazi? Sesikhuluma ngabaphathi bejele kanye labanye ababotshiwe.
Nangilo mama okuthiwa ngokusimoyo oyingxenye yethu ku-MRP sisebenza layo ku-National Executive Commitment. Ngikhumbula bembuza ukuthi isafuleni ledobileli yokufakelani lapha ngaphasi kwe-sink ngokwakho lobani. Wathi ngokwami lo mama uMabandi babebemkwabhela bemtshela ukuthi akula mama la, wonke umuntu kubizwa ngamabizo. Ngokanye nalokuthi ngumama uMabandi baqalisa ukumhlasela nokumthoka nokumthethisa ukuthi indaba esithi kulo mama uMabandi. mananjelela ngokuba kwesikhathi ukuthi yena wayengaseyiyo thagethi kakhulu owayeseyithagethi lini ingasazi isizathu sokuthi indaba ngangiyithagethi ngoba ukhona omunye wabezwayo besithi alo ngusomlandeli umuntu oyinkinga nguyena lowo mama lo umkhangele nini zelokwenza abafanani umama lo esasiqothe sonke engenangesithi maphanda ngicela unanzeleli ngoba ukhanya ngani kwakuma-if
libuyela nini ke emthethwanda
kegode sibuyela mhlaka-31 kuyonale inyanga
lo nkosazana sibongele Banda okhokhela uhlangothi lwabesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphathelene okutsha lilami osithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Ngali tshona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lelunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wakobulawayo eyobulawayo Water Action Group umnumzana Khumbulani Maphosa lonyaka izulu linile kakhulu kodwa akulabubelo kudaba lwamanzi edolobheni lakobulawayo.
Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukelwa. Thina inhlanganiso yethu eMathebeleland Institute for Human Rights ekujongileyo yikuthi abantu bakholise njalo futhi banonzelele bengathi bathole ilungelo labo lamanzi ahlanzekileyo njalo futhi amanzi alentengo eyiyo njalo kungela zinto ezibazimbela ukuthi bathole lawo manzi.
Inhlanganiso ezifana leyenu ezibhekane lodaba lwamanzi zingani zithule? Kungakubangelwa yini ukuthi izulu line kahle?
Okwakhathesi kasithulanga, sibhizi kakhulu, siyakhankasa, siyagijima. Ngananzelela ukuthi kathesi sike saqedisa, sanda kuqedisa isichwayisiso esingathi i-research ebikhangele udlakela endaweni lapho abantu abathola khona amanzi kobulawayo nxa amanzi engekho ezindlini. Lapha kade sikhulumisana lezakhamizi besitshela ngodlakela abahlangana lalo. Njalo esesikwenzile ukuthi ngemva kwalesi sichwayisiso sesike sasabela bemsakazo, sesike sabela labesithi ngama-independent commission, ama-commissioners meleyo abunje isisekelo sombuso welizwe. Njalo siphakathi kokukhulumisana lengatsha ezibehlukeneyo ezigoqela ikhansili, ama-members of parliament ngendaba yodlakela lapho abantu abathola khona amanzi ngoba abantu bayahlukunyezwa ekutholeni amanzi ukuphambanisa ukuthola kwabo amanzi. Yikho esikwenzayo kwakhathesi.
Ngavalelisa abalaleli.
Engingakutsho kubalaleli ukuthi umsebenzi elasinika wona kasiwulahle ukuthi siguquzele, sikhankasele ilingelelweni lamanzi futhi njalo kasikhalali, sizaqhubekela phambili. Ningasibona sithule, kasithulanga, siphakathi kokusebenza ngoba eminye imikhankaso idinga ukuthi siyithule ukukhuluma kodwa senze, asikhalali ukwenza.
Loke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Water Action Group ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.
Siyabonga Chris. Sikhangele ebezihamba phambili. I-High Court ithi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu u-Chief Justice Luke Malava akukho emthethweni. Ngokunjalo, ugatsha lwe-Judicial Service Commission luthi u-Justice Elizabeth Gwawunza nguye osephethe lesi sikhundla. Kodwa uhulumende uthi uzaphikisa isinqumo sokukhitshwa kukaMalava. Abafuya inkukhu enyakatho yeGwanda bakhala ngemikhuhlane abathi isiqede inkukhu zabo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.